Ukufa lokho esikubonayo kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe kalikaphumi phakathi kwengozi ye coronavirus. Igciwane lakhona lisesekhona, usesekhona umkhuhlane, kuyadingeka ukuthi abantu bathathe wonke amanyathelo afaneleyo ukuba bavikeleke. Kumele benze social distancing, bageze izandla, benze konke ngokuba usesekhona umkhuhlane uyabulala njalo.
Abantu abafa ngobuningi Ncube sibona ukuthi ngabase Harare laba kobulawayo. Ingcazelo kungaba yikuthi amadolobho la yiwo alabantu abaningi yini eZimbabwe kumbe kukhona okunye.
Ukufa kwabantu abaningi emadolobheni amakhulu kuhambisana lalokho esikubona kusenzeka vele emhlabeni wonke jikelele. Kwande kakhulu ukuthi abantu bafe lapho abaningi khona, abaminyene khona. Yebo kambe kulezinye indawo lapho othola kusifa abantu lanxa kungekho emadolobheni amakhulu besifa bebaningi, kodwa kujwayeleke ukuthi bafe endaweni eziminyene khona ezilabantu abaningi. Kanti ke futhi kithi ungakhohlwa ukuthi kuba nzima lokuthi benze izinto zokuzivikela, bebhoda bedinga impuphu, bedinga ishukela, bedinga isepa, bedinga zonke lezi zinto esiminyaminyeni lasemalayinini ebhenki. Ngakho ke iHarare lakobulawayo kwenza kube lula ke ukuthi abantu bafe ngobuningi ngenxa yezinto zonke lezo.
Yebo bayafa abantu ngobuningi, kodwa sibona ukuthi abapholayo labo baphola ngobuningi. Ungathini ngalokho?
Ukuqonga kwenani labantu abapholayo kuyinto enhle kakhulu eligugu ebantwini aye emndenini egulelwayo, ngokuba nxa vele kufiwa kuso sonke isikhathi ukhangelela ukuthi abantu basile. Ngakho ke nxa bebaningi abaguqonga inani labantu abasilayo, kuyathokozisa lokho. Yebo kambe bungafisa ukuthi kungabi khona lo yedwa ofayo, ngabe wonke abantu sebephilile, ngabe wonke abantu bayasila. Kanti ke vele sikhalela ukuthi wedlule lo mkhuhlane, kungabi khona ofelwayo, kungabi khona ogulayo.
Inxa sikhangela udaba lokuhlolwa kwabantu, ungathi uhulumende useqhuba uhlelo lokuhlola abantu ngobuningi na?
Inani labantu abahlolwayo lincane kakhulu, okwenza ukuthi kube lethuba elikhulu lokuthi abaningi bafile bebulawa umkhuhlane wecorona kungazakali, ukuthi abanye njalo baligulile leli gciwane baze basila kungazakali. Akuhlolwa ngendlela ebanzi njengalokho kukhangelelwe uhulumende. Lokho ayekhulume ngokuthi uzakwenza kakwenzanga. Ngakho ke kuyakhathaza ukuthi kuzahlala kulabantu abangabe bathelela abanye bengakwazi ukuthi balalo leli gciwane. Kuyadingeka ukuthi liqongiswe inani labantu abahlolwayo ukuze isizwe sivikeleke ngendlela edlula le. Okwamanje yehluleka uhulumende kakwenzi ngendlela efaneleyo.